wena ungumuntu weZimbabwe ongakuboniyo kulokhu ama-fundations asuswe, ufuna ukukholisa ngokuthi ama-fundations abe khona, ubusuthola lokho okufunayo ngokuthi abantu bahluphekile. Azange libiye ligiqiwe yakho phela ilizwe leli, yikho kumele sikwazi khonokho. Ungakhangela abanye abantu bayi-sacrifice abayifakayo, abayi-sacrifice kungenani ukuthi ilizwe leli lize libuye. Abanye abantu bethengisa ngasozo sikhathi, nakathesi bona babathengisi bakhona yibo abalokhu bebhizi belokhu bezama ukuthi bethengise ilizwe ngendlela enjengetiaspoon yethukela. Into ezingaso zivumeleke noma ungaziye ngathi ngesikhathi sekugurawundi abantu bathebhelelendi babebulawa bebulawa ngesikhathi sonezobesikhathisa umgabengo lamabhiza amakhiwa njalo namhlanje yiwasi ngakuswa abantu ababili abathathu kule wathi sebebanga umsindo kodwa izolo bebengathi kube kubulawana, kube kubulawa abantu, kube kubulawa izinto. Asisoze sibuyele emuva sibuswe nabantu abanqindezeli, abanye abantu basetshenziswa abacindezeli kusekugcekeni kokukhanyayo.
Kuqala ithengisa ilizwe ngethukela baba uSibanda.
Ugawulo yabona, ngiyabona ukuthi sebuyelile laphana esimeni sakhe, esimeni sabo nabanye bakhe othinothimba nabanye abafana naye. Abacabanga ukuthi khona nxa kuyikuthi kwaba nesikhathi lapho abalwa khona belwela ukunivezelwa sokufica ukuthi sonke sesiyakuba ngabantu babo. Leso sikhathi kasisekho. Khathesi injwarensi esiyenzayo njengamaZimbabwe zokuhlupheka esikwenzayo sosekudlule lokuyana esakubonayo ngesikhathi ngenxa yalokho begawule, ngicela ubekwazi wena nabanye bakho ukuthi hayi akunamthengisi, umthengisi nguwe ofuna ukuthi wena ubone abantu belokhu behlupheka amanye amazwe elokhu ephumelela. Lina lilokhu lisinda licupha kungenalutho abantu abalutholayo, bese lisethusela ngokuthi lina lalweli lizwe njalo kathesi nxa sesithi amalungelo liyawephula phele sithi lina hayi thina sesingabathengisi asisoze sikuvume lokho.
Naso baba Gawule.
Abathengisi vele abasoze bema ukuthengisa ngisho nesikhathi sendlu babekhona abathengisi. Unkomo wahamba wajoyina idlala uPS kamlandela unkomo. Umuntu ongazange alandele unkomo ngumthengisi wokuqina. Umuntu ongazange alandele unkomo, unkomo walwela ukukhulula ilizwe leli. Unkomo ngiyowakhokhelayo. Omnakazi walabo babugwetshela ukubulawa besese bancane belwela ukukhulula ilizwe leli. Ngokungaphi wena?
Akunandaba lokho ukuthi ngani ngaphi mina. Ngasesiswini sikamamami uright, but ilizwe leli kakutho ukuthi ngelapho wena wake wabhekela ukufa. Ilizwe leli ngelethu sonke Gawule. Ngicela ubekwazi ukuthi leli lizwe kalisilo lakho nabanye labana ababebhekela ukufa. Nakathesi bakhona ababhekela ukufa nguhulumende wakho. So nabo lelo lizwe ngelabo, labo banamalungelo afana nawakho. Ukusitela owakwenzayo kungasiteli lokhu esikufisayo, esikufisayo njengelizwe akusoze kwakusebenzela.
Baba Gawule, inkulumo ezikhuthazwa ngabantu phakathi kweZANU leMDC ekababuchamisa uyazisekela yini?
Ngiyazisekela kakhulu ukuthi akukhulunyiswani. Labo bantu abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Ngize ngithi o bakithi uthwangirayo wahambelani masinyane washiya iphathi le isezandleni zabantu
uthwangirayo bangukulalelani masinyane. Ungathi wahambelani masinyane,
wahambelani
masinyane
abaphetheyo naba abantu abalambele ukubusa abalale busuku lemini bekhumbula ukuthi umbuso uzabasibo ngendlela ezingengayisizo. UTsvangirai wayekhangelile ngesikhathi besane sedlulayo wathi abantu bakithi bayahlupheka, wavuma ukusebenza labo mkazi. Namhlanje lina liyabona abantu bayahlupheka, liyakupholisa kolokho lifuna ama-demonstration ngenxa yokuthi liyasetshenziswa ngabantu ngabathengisi abathengisa ilizwe.
Uqina ngokuthi liludlawu uyamuzwa ubaba uGawule Sibanda.
Hawu Gawule ngimlalele, kodwa uGawule mina into engiyaziyo yikuthi necholotho konke bayamazi vele ukuthi njalo uyathengisa. La ngisethengisa ilizwe abantu bakibo babhizi bayahlupheka, kathesi besecholotho akula mazi, echolotho akula kudla, echolotho yena sesuka khona pho secabanga ukuthi khona yithi esithengisayo. Thina kazange ke siyale ukuthi kakukhulumisayo, ngoba isithetho esikhona yikuthi nxa kuyikuthi wena sikutshela ukuthi hayi ndoda wehlulekile, kufuze kube netafula lapho esiyakutshelela khona ukuthi hayi lapha wehlulekile. But nxa kuyikuthi thina singabe sikhuluma singale lawe ukhuluma ule, kungani wena kawuzwa lokho esikutshoyo lawe angani asikuzwa okutshoyo? Akula lutho luyaphutha. Okufuze kuphuthe yikuthi khona izanu PF oGawule kabalahle wona lowo mkhuba wabo ucabanga ukuthi lokhu ngokuyi-tuckshop kwabo okuthiwa yiZimbabwe. Zimbabwe ngeyethu sonke ngabanye sikhuluma sithi badabula lokhu kokubi kumanini siyehlangana hayi khona kuyahlangana nalabo abahamba lani okungamaphathi kwenu lokho okuncane lokho elihlangana nakho lilodwa asisoze thina sakuvuma lina liyakwazi gawule ukuthi khona ibandla eliyilo elikholelwa ngabantu abaningi ezimbabwe yiliphi ibandla le-MDC elikhokhelelwa ngubaba uThamisa so kuthiwona lisiyakwedisa nabomaduku nalwana udredi kuthiwa ngubani lohlabelayo akusoze kwasinceda lutho